ukhazele ubehamba emapoliseni izolo ebudiriro police station esiyamela uChibaya labanye bathela ababotshwe ngamapolisa besenza imeeting emzini kaChibaya. So uthe usezafika epolice station wasephomba ukumiswa yimota yamapolisa ama-black boots labe sivame ukubabiza sisithi ngorobayi. Basebe sithi umuntu akade ehamba la emoteni uthethe amapicture, ubethatha amapicture from emoteni bedrive besiye epolice station. So basebe abakhupha emoteni bobabili baqalisa ukubatshaya, bamkhahlela, bamnyathela isandla waze wagcina eqamuka isandla. Bamphakamisa bamphosela emoteni yabo yena lani imota zabo orobayi leziya ama-trucks abo. Bahamba la epolice station imota yasala phandle yakhe. So uthe sesehla emoteni yamapholisa bamkhahlela wawela phansi. Basebengena ke la ephakathi epolice station e-charge office ubevele eselimele. Kwasekukhulunyelwana ukuthi hayi ngcono wahambeke kwelatshwa. Sebezambiza ngamasamanisi lapha ngoba besithi bona balungisa idokhethi bafuna ukuthi bemcharge nge-criminal nuisance yena leyo yokuthatha ama-picture from emoteni yakhe ehamba lo lalowo akade ehamba layo. So yikho akade bemcharge ngakho, but yikuthi nje ngama-charges a-frivolous, ama-charges angala ngqondo nje kuphela. Ngoba yena uthi okwenzakale ukuthi bebemtshaya bemkhahlela and akazange akabotshwa ngeniso ukuthi kungathiwa ubalekile kulo focus dot. Ukumkhahlela abamenze khona bemehlisa emoteni yabo yikho asebekuphendula sebesithi i-escape from lo focus dot, yikho okwenzakale. Ulimele uKhazere. So namhla bambophile besihambe e-central police station siziyakwenza i-report yakhe ukuthi amapholisa amchayile amkamulisane. Sesikhona ngale basebefika kamapholisa ebudiriri basemisa ukwenza i-report, basithatha basibisela ebudiriri basebemfaka kama-charges officially. Bamcharge-ke ngama-sections analawo ukuthi lawful escape from lawful custody, baphinda bamcharge nge-criminal nuisance ukuthi kuthiwa ubethatha amapikitsha yikho abakutshoyo. So sikhulumelane lawo kamapholisa basebevuma ukuthi aphume okwanamhlanje bengamvaleli ehambe esibhedlela ngoba kusasa ngo-12 kumele aye operate isandla leso siqamukileyo. So sigcine sasesivumela ukuthi sesizahamba la ekhoti ngolwesine eseqedile into ze-operation.